sokuyizika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza seWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 18 kuNhlangula 2021 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, abantu bayizikhombisa babule ngumkhuhlane weCOVID-19 kweZimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakweZambia uKenneth Kaunda.
Ube ngumuntu ohloniphekayo nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lwemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izibra.
Uphenyo olusanda kuthulwa i-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla lezanu-PF kungenziwa ukhetho kusasa.
La ma-findings alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma-opposition parties akuleli.
Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicoco seqhawe lesizwe.
Thina njengamakatolike sithi ukubhubha kukaFather Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili.
Zonke lezi ndaba lezinye zizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba abantu abayizikhombisa babulwe umkhuhlane weCOVID-19 kweleZimbabwe izolo. Kwade bafika phose amakhulu amane bahlolwe batholakala bele COVID-19. Uhlangothi lolu luthi kukhanya usumemetheka ngamandla umkhuhlane lo elizweni. Lubika ukuthi abantu abafika phose inkulungwane ezimbili 1647 sebabulawa umkhuhlane lo kusukela ngombimbitho nyakenye. Asebathapha igcwane le-COVID-19 eZimbabwe bazinkulungwane ezidlula kancane ezingamajumi amane 40,927. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuba sekulabantu abafika phose izigidi ezingamakhulu amabili 177 million asebehlolwe emhlabeni wonke jikelele batholakala bele COVID-19 kwabhubha abayizigidi phose ezine 3.8 million. Asebehlatshwe amajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo bafika amabhiliyoni amabili lengxenye 2.5 billion. Ilizwe leZimbabwe lithi kuza kuba lensuku ezintathu zokukhalela ilizwe leZambia lomdeni kamuyi uKenneth Kaunda wayengumongameli wakweZambia. UZulu uthi uKaunda wasebenza kakhulu ukuze kube lenkululeko kweleZimbabwe. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba.
Uhulumende weZimbabwe uthi ilizwe liza kwehlisa amaflegi okwensuku ezintathu kusenzelwa ukuhlonipha imisebenzi kamuyi uKaunda owabusa ilizwe leZambia kusukela ngomnyaka ka-1961 kusiya kumnyaka ka-1991. Abantu bathi kuhle kakhulu okwenziwe nguhulumende ngoba uKaunda wasebenza kakhulu ukuze ilizwe leZimbabwe libe lozibuswe. Wavumela ukucela lezaphu ele African National Congress, Southwestern African People's Organization lamanye ukuba asebenzise ilizwe lakhe ngesikhathi abensundu belisa nalabamhlophe eZimbabwe, South Africa leNamibia. Abalo impi yenkululeko bathi bayathakazela kakhulu okwenziwa uKaunda. Ukhokela inhlanganiso yeZipra Veterans Association, uMnumzana Petros Banda uthi eleZimbabwe kumele lihloniphe imisebenzi kamuyi.
Silusizi ngemfaka babo uDr. Kenneth Kaunda. Thina njengamaZipra abantwana bezaphu siyazi ukuthi uKenneth Kaunda waba ngumngane wezaphu impi yaze yaphela. Ubungane bakhe benza ukuthi iZambia ibe yiyo egcina abalweli benkululeko beZipra. Izinkulumo eziningi zokuceda impi yeZimbabwe.
UMnumzana iPitule Maphosa ukubandla lezaphu uthi uKaunda wanceda amazwe amaningi ukuba abe lozibuse.
Namhlanje silokudana okukhulu kulandela ukutshona kukababa uKaunda. Sinanzelela ukuthi ubaba uKaunda wasacrifice kakhulu emzameni yokudinga inkululeko yamanye amazwe aseSouthern Africa. Ubaba uKaunda wavula amasango eZambia, evulela ama-liberation movements abuye aqhamuka eSouthern Africa, wabanikeza yonke isupport ababeyidinga ngaleso sikhathi.
Amazwe abalisa le Botswana neNamibia asebeke amalanga angamashumi amabili lanye awesililo sikaKaunda. Uthi le South Africa selazise ukuba lizamhlonipha ngezinye indlela. Umnumzana Bednico Bebe owala impi enkulunleko uncoma kakhulu imisebenzi kaKhawunda.
UKhawunda ube ngumkhokheli ohloniphekayo nxa sikhangela ke i-liberation struggle yeZimbabwe. Ube ngumuntu ohloniphekayo ke nxa sikhangela i-history yethu ikakhulu uluhlu lemaNdebeleni lapho kwakugxile khona kakhulu izibra leZaphu. Njalo uKhawunda ngumuntu ohloniphekayo ngoba uthe eseluze ama-election opposition kazange yala lesikhundleni watshengisa abanye bonke ke e-Africa ukuthi hayi lanxa ubusuhlale isikhathi singanani sokumnandi ukubusa uyachiya lapho abantu asebekhethe khona.
Umnumzana Saul Danisibanda laye uthi uKhawunda wasebenza kakhulu ukuze leZimbabwe lithole uzibuseni.
Wayeyindoda emadodeni izipra kungasuKhawunda yayifanele ichabayiso nyerere ngoba uyakhumbula ngesikhathi sezipha isikhathi sezipha lesanzathi isikhathi sokuthi izipha iphele wonke umuntu wayesele wayezafana kuchayisogani sezanu emazambiko kuphele khonapho ku-izaphu iphele kwapho lezipha iphele khonapho. So uKhawunda ngobunzima ngoba onyerere basebethe khona eZambia kungabe kusaphinde kulwelwe ngathi ngabe eyu onyerere nekampani sonke umuntu olesikhathi fane eMozambique indlela yokubulala izaphu kodwa sebephendukile sokuluwe sokubenzima ukhomanda uNikita thatha abanye babesele babuyele eZambia wavuselelwa futhi uKhawunda ukuthi izaphu wakubona uKhawunda ukuthi izaphu ifuna ukubulawa.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu owahlala kakhulu enkambeni zeziphephele eZambia ngesikhathi sempi enkululeko eZimbabwe uthi uzwa ubuhlungu ngokubhubha kwaKhawunda.
Ngizwe ngokudana kakhulu ukuthi uKhawunda weZambia usebhubhile. Ngeke ngahlala eZambia ngisiphephele ngingumntwana. Umuntu wayesithi nxa ezinkambeni zezaphu izinto zingahambi kuhle kumbe ukuthi ngelinilanga lithi lisihlalele nje athuche azelibingelela alibambe lonke abantwana bayithala iqabuza lizwele akhale izinyembezi kwakungu-Kenneth Khawunda.
Akwaziwa ukuba uKhawunda uzancotshwa nini njalo ukuthi ubulewe yini. Ngimele i-27 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Kusenjalo uMongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthi kuzaba lamalanga ayisikhombisa esililo sikamuyi uKenneth Khawunda. Umqondisi Dube uzadulela lolo daba.
UMasisi uthi akulahlekelwanga eZambia kuphela ngokubhubha kukaKhawunda. Uthi umhlubulo wonke wangezansi kwezekwazi le-Afrika ulahlekelwe ngumntwana wenhlabathi waphathiswa amazwe amaningi ukuthola uzibuse. UMasisi uthi njengenhlonipho leBotswana lizakuba lamalanga ayisikhombisa lisesilweni sikaKhawunda. Isikhulumiso manyano wamabandla aphikisayo kweleBotswana i-Umbrella for Democratic Change uMnumzana Moeti Mwasa uthi kabasuke bakhohlwe indima yadlalwa nguKhawunda ikakhulu ekuliseni umbuso wakwandlululo wabamhlophe.
The death of KK as Khawunda was affectionately known marks the end of an era.
Ukubhubha kukaKK njengoba uKhawunda wayesaziwa ukutsho ukuphela kwesinye isigaba. Walwa lobandlululo eZambia njalo waqhubeka walwela inkululeko yamanye amazwe afana leZimbabwe kanye leSouth Africa.
Rule in southern African countries such as Namibia, Zimbabwe and South Africa.
Abadabuka eZimbabwe bahlala kweleBotswana abakhula ngesikhathi kutshisa izimpi zenkululeko emazweni amaningi ezansi yezwekazi leAfrika bathi uKhawunda wabalesandla ekuqedeni umbuso wabamhlophe obandlululo. UMnumzana Stanley Ncube uthi uKhawunda waphathisa kakhulu lekumaniseni izwekazi leAfrika.
Ngesikhathi beqalisa ukubumba i-OAU ehamba labanye uKwame Nkrumah, uJulius Nyerere, uHastings Banda. Labanye ababekhona ngaleso sikhathi belwela inkululeko ye-Afrika yonke jikelele. Sikhumbula kakhulu ubaba uKhawunda ngokwamukela akwenza ubaba uJoshua Nkomo leZaphu ukuthi bafake i-head office yabo eZambia betrena amasotsha ethu khona ngale.
UMnumzana Sifas Chuma uthi kunye ngokungafundwa inkokheli yakhathesi kumpilo kaKhawunda.
Uyabona nje ukuthi abadala laba babelombono omude. Kathesi uyathola ukuthi ubuthungameli bakathesi khona lokhwana babekulwela yikho asebeku-embrace. They are even looking for bona laba belungu back to the system, you know, yiba sebengama mentors, yibo abalawula indlela izinto ezimele zenzwe ngayo, okuyizinto ezazilwelwa ngabantu abanjengabo Kenneth Khawunda, abadala abanjengabo Mandela, you know, bonke bona laba bantu.
Iwofisi yenhlanganiso ye-Southern African Development Community kweleBotswana ikhiphe umbiko isithi selukhotheme iqhawe laphathisa kakhulu ekubunjweni kwenhlanganiso le. UKhawunda wayelesandla esikhulu ekubunjweni njalo kwenye inhlanganiso eyayilwisana lobandlululo ye-Frontline States ngomnyaka ka-1975 kanye le-Organization of African Union kumbe i-OAU. Ngingu uMfundisi Dube oyindaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi athi 909 AM 4930 6170 7270 6040 naku 15460 kHz short wave.
Uphenyo olusanda kwenziwa yinhlanganiso yeAfro Barometer iveza ukuba ibandla leZanu PF linakho ukunqoba kungenziwa ukhetho kusasa. UAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Uphenyo lolu olusanda kwenziwa eZimbabwe luveza ukuba abantu abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amathathu ekhulwini 33% bangavotela ibandla leZanu PF nxa kungenziwa ukhetho kusasa. Inhlanganiso le ithi abafika okuyisilinganiso sokungamashumi amabili lasithupha ekhulwini 26% balakho ukuvotela ibandla leMDC Alliance. Bakhona njalo abangafisanga ukuchaza ukuba bangavotela bani. Olwela amalungelo oluntu umnumzana Efincube uthi abantu sokumele bayehlolwa ingqondo uma limpumela iqotho.
Ngayimbono ephumele eMass Public Opinion Institute iqiniso kuyabe kusitho ukuthi kudinga odokotela bengqondo. IZANU PF ingawuzuza kanjani umvuzo wesapoteni ngokwedlula wonke amaqembu yona idilizilizwa kula zikolwa kula zibhedlela kula mgwaqo kula msebenzi kula lutho. Lokhu kuyethusa kakhulu ukuthi kube nabantu abacabanga kanjalo. Kanti ke okududuzayo ukuthi kulabanye abantu abangazange batsho ukuthi bona basekela luphi uhlangothi.
UNkosikazi Khora Ndebele uthi impumela yophenyo lolu ilobuqiniso obubuhlungu njalo iyinkombandlela yokuqondisa lapho abalahleka khona.
La mafundisi alobuqiniso obubuhlungu kakhulu kuma opposition parties lelo kodwa mina ngange wakhangela awufuzanga ukubana abazise ubuhlungu afuze ukube yiwona abanika inkombandlela yokubana benze njani ndawo balungiselele ukubana bathintshe la ama statistics.
Olala amalungelo oluntu umnumzana Mbuso Ofuzwayo uthi kulusizi okwethulwe iAfro Barometer.
Abantu abaningi bakhanya amabandla ayi-2 izano le MDC Alliance abalandeli zano ngabafuna ukudla, abalandeli Alliance ngabafuna ukhiphi zano bacacile lawo. Kulusizi ukubana kule bandla uhulumende alincedise ngamandla iMDC elabameli ePharlamende. Bandikhanya abantu ngesizathu sokuthi bayibona ngani i-extension kahulumende balutshwane abazimisele ukuzisondeza duzane layo.
Sixoxa njalo loNkosikazi Abigail Mupambi ethi limpumela ilobuqotho. Luveza njalo ukuba abantu bathakazelela indlela uhulumende wakwele Zimbabwe ovimba ngayo ukumemetheka kwegcikwane le COVID-19. Ngimela iStudio 7 yikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Zimbabwe usenike umoyo umfundisi Emmanuel Ribeiro isicoco sekhawe lesizwe. Uhlangothi olubona ngokwethulwa kwemibiko lwethule lokhu enkundleni yokuxhumana eyeTwitter. UZulu eZimbabwe uthi ulahlekelwe kakhulu ngokubhubha kukafather Ribeiro. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Iziphathamandla zikahulumende kanye lezizalwane zeZimbabwe bayakhala ngokutshona kukaFather Ribeiro obhubhele esibhedlela seSt Annes eHarare. Bathi minengi imisebenzi kaRibeiro emenza abe ngumuntu wabantu, igoqela ukulwela amalungelo kaZulu, ukuphathisa abantu ngesikhathi sempi yenkululeko, ukuloba ingwalo lengoma yelizwe iNational Anthem lokunye. Omunye wabancoma imisebenzi yakhe yintatheli zindaba uThafazi waChigandiwa.
Thina njengamaKatolika sithi ukubhubha kuka Father Ribeiro kusiphathe kabuhlungu sibili. Kube ngumuntu okade eziphethe kahle njalo okade ehambisa ilizwi lenkosi ebantwini bonke. Siyabona ukuthi ulesandla ekuthuthukeni kweZimbabwe.
Omunye njalo ngumnumzana Victor Dube ohlala eHarare.
UFather Ribeiro mina ngimazi personally ngoba ngeke ngaba lesikhathi ngixoxa laye. Ukuxoxa kwami laye kwakusemtshadweni, yena enguye owayeshadisa abantu. Mina ngazikhethwa ukuthi ngigojise laye, ngasengigojisa laye. Okwesikhathi esibili sixoxa sibili sonke, engumuntu okhululekileyo, wayengathi ngumuntu ohlala ekubona. Sikhathi soneso ngixoxa laye kwaba khona ukuthi kukhona ngase ngiba ngumuntu othi engahlangana laye wayengazi, njalo ebe lesikhathi lami sokuthi ngikhulume laye.
UDube uthi uFather Ribeiro wayethanda abantu.
Wayengumuntu olula ukuthi wena unxa ufuna ukukhuluma ulutho laye wayekunika isikhathi sokuthi ukhulume laye, njalo engumuntu lwana owayezama sibili ukuthi akuncede kuzinto ayabefuna ukuthi uncede ngazo.
Ingcweti kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa uvumelana lemicabango kaDube.
Abaningi bangena kupolitics bengabafundisi, kodwa amakhiwa ikakhulu amakatholiki yibo abamisa kakhulu, ngoba izikolo zabo zazivula abantu ingqondo. Singakhangela omgabe bafundiswa ngamakatholiki, yikho ke babevula ingqondo abantu.
UNtungakwa ugcizelela esithi wayengafani labanye abakhokhela ezokholo lwesiKristu.
Kodwa singakhangela iZimbabwe yanamhlanje, kungaba nzima nyanyana ukuthi i-church ingene ekwakheni isizwe ngenxa yani. Sile Zimbabwe Council of Churches, le Council of Churches and conferences into ezinjalo. Kodwa ke abantu laba kabamanyani okwakathesa abantu abakengani bayakhuluma. Singakhangela ngesikhathi seGugraund, i-commission, i-Catholic Commission for Justice and Peace yiyo eyazama ukuletha udaba lolo. So okwakathesi ukubona kwami kwenzima ukuthi abemachurch bangene kwezombusazi, ngayikho platform elabantu abaloke bebambene njengakudala.
Akwaziwa ukuba uFather Ribeiro uzancwatshwa nini. Wavikela ukuba umnumzana Emerson Mnangagwa engalengiswa kulandela ukwetheswa kwakhe icala lokubhomba esilindweni sesitimela eFort Victoria. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Ulayidok namhla sixoxa ngemisebenzi kamuyi uKenneth Kaunda lokunye okwenzakala eZimbabwe. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sibe sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Elemelika namhla linanze ilanga lokugqitshwa kokugqilazwa kwabansundu kulelo lizwe, kulandela ukusayinwa ngumongameli Joe Biden izolo komthetho ovumela ukuthi leli langa libe likhefu. Ukumiswa ukuthi abansundu bebe izigqili kwamenyezelwa ngokusemthethweni mhlaka 9 kuhlangula ngomnyaka ka-1865, kulandelwa isinqumo sikamongameli Abraham Lincoln ese-Emancipation Proclamation ngomnyaka ka-1863. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Rafael Mthombeni, isizalwane seZimbabwe esihlala kule Melika.
Kuhle ukuthi njengoba kulilanga lokuthi kwakuqiniswa, lilanga lokuqinisa ubugqili lokuba bukhona e-America, abantu bebanjwa izibhalo bephathwa njengenyamazana. Ngibona ngathi mina kulungile kakhulu ukuthi kunanzwe khonoko. Angithi nxa kusiya phambili sekuzaba yilanga lapho abangatshengisela khona lapha babe izigqili, babe lembuthano, babe lesikhathi sokuphumula. Bezokusizela labo ababe babambile bebenza labo baphumule, bame kusebenza bathakazelele lelo langa ukuthi asake sakholisa. Wakhangela kwalwiwa ukuze lelanga libe khona, kwaba lempi, kwalahleka amadoda amaningi empini, abanye besala besithi kungabi khona lokho, asihlale sibambile kuphela. Laba bantu abanye besithi hayi asilo luntu lolo kwakuyekelwe ukukhululwe laba bantu. Kwaba njalo, kwabanye kwaba buhlungu ngoba ngathi balayitshwa, abanye bathuthwa bayafakwa ema islands khona, labanye babiselwe Liberia ngemkhumbi. Kulilanga eqakathekileyo mna ukubona kwami.
Bengabe bemeleleni ukuthi ube likhefu kusukela ngomnyaka ozayo, kumbe lakho bekulungele ukuthi abantu bese betshelwe ngesiphangiphangi ukuthi kuvalwe amahhofisi kahulumeni?
Hhayi, ukuthi kube isiphangiphangi hhayi kuyazwakala, kungenzakala ukuthi abanye babe bevulile lamhla. Kodwa-ke angithi nxa sekuwumthetho kuyabe kusitsho ukuthi kusiya phambili eminyakeni ezayo phambili, njalo lamalanga anto ayedlula bekumele ukuthi kube ngomgqibelo bakubuyisele emuva namhla. Kutsho ukuthi next year kuyabe kuyisonto, kuya kuhamba kube ngumvulo, kube ngolwesithathu, ngolwesibili, ngolwesithathu. Kuzabe sekuyiholiday, bazavala abavule abavulileyo namhla. Kodwa-ke i-signature ka-president ingenile phezu komthetho wokuthi leli langa lizaba yi-holiday.
Lo umnumzana Rafael Mtombeni, isalwane seZimbabwe esihlala kule Melika, ubekhopha econgweni losithandekile Mdlanga weStudio 7 eseDallas, Texas. Abake bathunjwa kwele Nigeria bathi akumelanga uhulumende avimbe ukuba abathumbayo bahlawule imali ngoba balakho ukubulala abathunjiweyo. Lokhu kwethulwe yinkampani yezindaba iReuters. Wezemidlalo uZenzo Moyo wayengumgadli weqembu lenguqu eleyayilenders football club kanye leqembu elimela ilizwe leZimbabwe elama-Warriors uthi akusizi ukuthi umuntu abukwe esefile yena engazange athole usizo ngesikhathi ephathekile. Intuthuko izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umoyo ukhulumela amazwi ngemva kokudlula emhlabeni kamqeqeshi womdlalo wenqindi uPhilip Stryker Ndlovu, yena obe lomkhuhlane wemvukuzane yohlobo lwe-prostate cancer.
Kumele umuntu asimele amarozenji yakhe walidila laye, singagijimele ukuthi kwenzakale umonakalo sibe sesiriyektha. Khonaphana eqalise ukugula ngathi wasahlangana sonke sabona ukuthi singangancediswa njani umdala, ngoba kathesi ukuthi sibe sesidile legend is a hero eselele kuyabe ngasancedi. Kumele sihlangane nini umuntu ephila sibone siselebrate nini siphilayo saphile empileni.
Umoyo Mangibo ngumakhelwane bakamuyi njalo uthi uNdlovu udlale indima enkulu ekukhuleni kwakhe. Intatheli zindawo ezemidlalo esebenzela iphephandaba le-Chronicle uRicky Zililo ulobe kakhulu esazisa uZulu ngokugula kukaNdlovu, njalo laye uveze ukudana ukuba umuyi akazange athole usizo olwaneleyo.
Onyaka ophelileyo ngo-April ngambhalela indaba lapha esitsho khona ukuthi udinga imali engaba yi-$3,000 ukuze ahambe ayohlinzwa, enze i-procedure okuthiwa yi-transurethral resection of the prostate. Wehluleka ukuthi ayithole leyo mali. Khathesi ngo-2021 ngike ngayakhuluma laye ngaqala futhi phansi, watsho khona ukuthi hhayi usefuna i-$1,000 e-permanent carpet, ayitholakalanga leyo mali. Kodwa ungakhangela imisebenzi yakhe ayenzayo la ngendlela abhubhe esekusiso umumo wakhona, akufanani lalokhu akwenzela umphakathi.
U-Stryker uqeqetshe ingqungquthela zomdlalo wenguqu eziphakamise izicoco kweli Zimbabwe kanye lakuzwekazi lase-Africa ezibalisa uChamsanqa Dube, u-Elvis Moyo, uMordecai Donga, u-Ambrose Mlilo, uMachawe Ndlovu kanye lomeluleki Ngulube. Kubikwa ezabekwa emathuneni eLady Stanley ngesonto. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngingu-Joseph Njanji.
Kuwoza Friday namhlanje silo Stanley Maphosa, nantu udaba esiluthulelwe nguNtungameni Khomo. Uma
Ramaphosa yena odabuka eBrunanburg ePlumtree njalo esebenzela kwele South Africa ulezipho eziningi nanku phezu kokuba ngumculi ungumlobi njalo abuye abe ngumfundisi nango ezethula ngokugcweleyo
ngudokotela we-social science ngispecialize ku-PhD yami ku-youth abantu abatsha kanti njengoba sutshilo njalo ngumfundisi ngingupresidenti wenhlanganiso ebizwa kuthiwa All Believers in Christ ABC kanti njalo ngingomunye wabaholi bebandla elerema Bible Church abaningi bayalazi ngapha ku-Western District yase-Johannesburg e-South Africa phinde njalo nje ngumlobi wezincwadi incwadi zami sezingu-4 engizilobileyo ngiphinde nginjalo nje ngiyasebenza ngisebenzela u-government ngaphansi kwe-Department of Science and Innovation kwinhlangano ebizwa kuthiwa i-Academy of Science of South Africa.
Ukuhlabela uqale nini Maphosa?
Ezokucula lezi ngiziqale ngo-2000 lapho engikhiphe idlala lakhe lami laqala elibizwa kuthiwa lona Salibonani Bazalwane ngiseZimbabwe. Ngazophinda futhi ngo-2003 ngaphikhiphe elinye elesikhalanga elithwathisimele emalopa elitsho ukuthi umthombo wegazi ngicula izingoma eziningi lapho ngesikhalanga ngahlala kwisikhathi eside ke ngenxa yomsebenzi yangokufunda langamanye ama-commitments ngingekho emculeni ngaze ngabuyela lapho-ke kule lockdown eye-COVID ngathola isikhathi
le ngethi izazi
kwathi nxa kuzalwa inkosi yamakhosi uJesu Kristu waseNazaretha ithi iBhayibhile lenkosi Dega wabonakala izazi vela impumalanga ithi uphi lo ozelwe inkosi yamaJuda na zazilandela inkanyezi zilandela isikhathi eside singaphela amandla zaze zayafika koHerodi zamkelwa kuhle kodwa uHerodi wakhathazeka kakhulu ma esizwa izindaba ezaziphethwe yila madoda avele empumalanga ukuthi sekuzelwe enye inkosi yena inkosi.
Ubathiyela waphi amazwi abalandeli njalo iy'ngoma zakho bangazithola ngaphi?
Abalandeli ngibathiyela amazwi avela ezwini lenkosi khonaphana lapha izingoma zami eziphuma khona awokuthi khona umuntu ohlakaniphileyo kufanele alandele inkosi azisondeze kuye athola inhlakanipho kuye sikhuthaze abantu abatsha bangene ebuholini singathi masesebuholini singasafuni ukuphuma sibambelela njengoHerodi kokuphela. Okokugcina ukuthi izingoma zami zikhona ziyatholakala kuwo wonke ama-online platforms. Siyabonga kakhulu.
Uphuma ke enkundleni uDokotela Stanley Maphosa ngale ethi vuya usindiswe.
Ngakugcina uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele ebesilazo. Abantu abayisikhombisa babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kwele Zimbabwe izolo. Bayakhala abantu ngokubhubha kwayengumongameli wakwele Zambia uKenneth Kaunda. Uphenyo olusanda kwethulwa yi-Afrobarometer luveza ukuba abantu abaningi balakho ukuvotela ibandla le-ZANU-PF kungenziwa ukhetho kusasa. Umfundisi omkhulu weRoma uFather Emmanuel Ribeiro obhubhe izolo usenikwe isicoco sekawe lesizwe. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olibalelisayo ngoKids Blue.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.